So we zika descenda bagu VOA Ndebele.
Njani mthoka zomu se olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
mbonakani abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona ithe dark day lilanga elimnyama.
Ibandla le-MDC Alliance lisola ele-MDC ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kudale le-Senate izolo lincedisana leZANU-PF.
Thina njengeparty besicebisile ukuthi ama-senators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe.
Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo awesifazana yiwo avotelela inguquko ngoba iwathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane seloke ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,327. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula itshumi 14,440. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,821. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 452,191. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 107,586. Ibandla le-MDC Alliance selisole kakhulu ibandla le-MDC ngokuvotela ukupasiswa kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudale le-Senate izolo libambisane lamalunga eZANU-PF. Amalunga e-MDC alitshumi lanye avotela weZANU-PF evuma ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2. Bonke abayivoteleyo libhili bangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 kuthi abavote besala ukuyamukela balitshumi njalo bagoqela yena umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Khalipani Phukeni labanye. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMonzora ubezama ukuvala abantu amehlo ngokwala ukwamukela libhili ngoba ubevele eselaye amanye amalunga ebandla lakhe ukuthi ayivotele encedisana leZANU-PF. Abasola libhili bathi ipha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Sixoxele ilunga leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lilanga elibi ngaphakathina kwaleli lizwe, leli langa lizakhunjulwa okwesikhathi eside esilandelayo. Mbonangani abaningi sebedlule kulo mhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona it's a dark day, lilanga elimnyama. Ekuthini isikhathi esiningi akade lokusukuzamelela njengelizwe ukuthi asibeni lokubuswa okutshengisa ukuthi khona intando kaZulu, intando yabaningi yiyo efunakalayo, hatshi ukuthi khona siphinde sibuyele laphana esiyake sithiwa khona sibuswa ngumuntu oyedwa. Lilanga elibi ngoba konke kukhombela ekuthini ngabantu abasebenzi babasebenzendlalela olwabo uthinda ukwenzela ukuthi lapho abahlezi khona bona kube comfortable. Akula lutho amaZimbabwean ayaluthola ngaphakathina kwe-amendment le edlule namhlanje kaneyi enye yakhona esanda kwedlula. Konke kukhombela ekuthini kuphela sifuna ukubuthanisa amandla emntwini oyedwa. Akulasizathu esokuthi khona ojaji, ikakhulu nxa kulo jaji omkhulu osetshengisa ukuthi selamalanga angaphansi kwamaviki amabili ukuthi yena okusemthethweni owavotelwa ngeningi labantu baseZimbabwe kufuze ukuthi ngabe uya kuyaphumula. Bese kuthiwa khona ayesesengezelela iminyaka eminye ngu-5. Umnyaka lo mnyaka engezelelwa isevisi yakhe. So-ke ngamafitshane osokukhona ukuthi i-independence ye-judiciary kayisekho.
UMonzora ungomunye wabalichumi abavote besala ukwamukela libhili lanxa abanengi abebandla lakhe beyivotele. Ungathini ngalokho?
Uyabona undoda lwana okuthiwa nguMonzora lwana undoda ngundoda ongamthemba ngakuyikuthi angikwazi ukuthi ngathi umuntu onjani. Akathembakalanga, ule mbali yokungathembakalanga. Akusimangalisi abaningi, ngingazi maybe iZimbabwe ngabe imangala okwakhathesi. UMonzora uvele wafakwa laphana ukuthi egcwalisise enye into eyayivele ifunwa izalo. Izalo yayikwazi ukuthi iMDC Alliance indlela yayini ngayo, ngabe asikhangelanga ukuthi khona kulento yabomama ezifi ku-constitution kakula lutho olunye olukhona olukhuluma ngokuthi omama bangaphakanyiswa njani. Yisi yikufuna ukusivala amehlo, yikufuna ukuzitshaya umuntu ohlakaniphileyo obona ngani uZulu kaboni into eyenzakalayo, ukuthi isivumelano sabo esasisukisela mhlawumbe ku-judgment ye-Supreme Court, not even ye-Supreme Court, ingaqalisela Civil Court, sikhatshana khona ne-constitutional court kuze ku-petition ye-presidential election. Isivumelwano esagcwalisiswa nge-Supreme Court judgment ngendlela eyayi-interpretwa ngayo. So uMonzora nje angabe ekhuluma engani ngumuntu ofuna ukuthena right kodwa yena abese thena left, ujwayelekile nguye, yikho kuba kwakhe kwakhe. Asisela opposition eZimbabwe, sokuyisikhathi sokubana amaZimbabwean ezilele lapho akhona khona. Emanyane ebe lombono omunye ukuthi lokho kasikho esikufunayo. Ambona ukuthi kusesengokwamabandla, sesibazi ukuthi ngobani abafuna ukugijima lelizwe bethatha bonke okwelizwe, yonke inotho yelizwe bezibuthanisela betyontsha santando kungena umuntu obakhuza because sebevulele i-opposition yonke. So ke sokufuza ukuthi amaZimbabweni wonke emanyane ethi hhayi lokhu sokwasekwanele.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North. Ibandla leMDC lona lithi amalunga alo awesifazana yiwo avotele ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu encedisana lawezanu PF ngoba kukhona ukuqakathekisa izifiso zawo. Lanxa libhili imumethe inhlamvu ezengeza inani labesifazana ezikhundleni ezifana lephalamende lakumakhansili, ile minye njalo imigqa esolwa ngabanengi efana lodaba lokuthi umongameli welizwe usezazikhethela abahluleli bemithethwandaba bengavivinywanga nguZulu lokubengezelela isikhathi sokusebenza lanxa beyabe sebenelise iminyaka yokuyaphumula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Thina njengeparty besicebisile ukuthi ama senators avote amise ibill leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe sibone ukuthi iyahlanganisa na izidingo zethu zokuthi izidingo zethu ezimayelana lento zama judge into zika running mate clause lalokhu okufunwa ngomama kodwa eqiniseni eqinisweni sekubuya ekuvoteni silibandla singathi asivumelani lo kumele khona kodwa omama phela kumele sinanzelele ukuthi bebengeke bavote ukuthi bazikhiphe eParliament. Siyananzelela ukuthi iConstitution yayithe indaba yokuthi omama babe ngu 60 kulowa house bangene njalo kuSenate bekumele kube into ephele ngokhetho luka 2018 kusiya ku 2023 bekungamelanga baphenduke. So njengoba omama bevota abaningi laba be MDCT bahlangane labanye omama beParliament ekutheni hatshi kungcono sivotele leli bill kwenzela ukuthi omama labo basale le representation eParliament.
Manje kulokuzwana yini phakathi kwalabo abavotele lomthetho lalabo abangawuvotela?
Into esinanzelela ukuthi bayenzile asila ke iqhubu esingasela selalo njengebandla ngoba i-democracy phela isho khona ukuthi abantu bangavumelana kube lempumelo ephumeleleyo. Iba yimpumelo okumele ihlonitshwe ngumuntu wonke ilandelwe ngumuntu wonke. So osokusele ukuthi sime sonke njengabantwana beZimbabwe silandele khonoko okuphumileyo ngoba yikho okuvunyelwane yilabo abasimeleleyo edale leParliament. Kodwa ekuqakathekileyo esizama ukucebisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo kumele umsebenzi wokuhluza amabhili lawa uqalisele kusakumakomiti ukwenzela ukuthi angahlanganiswa ngendlela le ibhili ebuye ihlangane ngayo. Izinto ezingakwanisa ukuthi sizivotele no, sikwanise ukuthi sizivotele hatshi. Lezo esizifunayo sikwanise ukuthi sizivotele ngoba zehlukene. Umsebenzi webhili le uqale kudala emuva ngale, namhlanje sokufika kuvoti nje bese kuqediswa. Ngakho kubuye singathi ibhili ebuye inxele ngoba ibilokuningi esikufunayo lokubile kade singavumelani lapho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT. Amapolisa athi amabhasi amankampani lawo ezikolo ayavunyelwa ukusebenza nxa elencwadi ezaneleyo ezibalisa ubufakazi bokuthi ngakabani kanye lamaphepha weregistration aqondileyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise izolo ukuthi amapolisa aphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yeZubco njengalokho okufunwa nguhulumende. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amabhasi lamakombi abhalise kuZubco kaweneli.
Well, siyananzela ukuthi lapha koBulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini bahamba nzima lanxa ekuseni besiye emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba kozubukho akhanya asemalutshwana abantu baningi kakhulu ayisenelisa ukuthwala abantu. Uhlobo futhi esilanza olukhulu ukuthi lali imjova ebisikhona ebisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno ngoba ibisenelisa ukuthi ithwala abantu masinya abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhulumane kade ngenxa yokuthi imjova le isiyavalwa namapolisa alimtshoba bayithalisenzima bayibopha sibi kakhulu. Eminye yakhona la iqinisa isenzo okungayisikho amapolisa abegcotshana layo. Iqini ibaleke isenzo ama-accidents. Eminye yakhona la imtshoba amapolisa futhi labo besikweme bengaziphathi kuhle. Kufanele sebeshaya ama-windscreen ngama-button stick usifa ama-windscreen. So ngokunjalo ke sikhuluma kanje yiluhlupho esilalo. Uzukho amabhasi akhanyalo kunzima ukuthi enelise ukuthi athwala abantu ngesikhathi. Ngokunjalo sofanele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende ufanele angenele avumele ukuthi le imtshova esemthethweni engarejista ivunyelwe ukuthi isebenze ikakhulu besizasi labobhupta lapha nabotshova mbayiwa. Singananzela imtshova yonke leyo labo-City Transit imtshova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede. Uhulumende besofanele ukuthi kanesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele nale imtshova abantshova ingene kuma-association nayo basebenze bonke ingazimeli yodwa. Ngoba engathi izupho yodwa la imonopoli yezuko segcine into izupho la uyakhulelwa ngabantu. Ngokunjalo ke kulobunzima abantu basempilo zasengozini abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaya izigebenga abanye batshayisele abantu abami isikhathi eside uze befike endlini bafika sokusebusuku. So impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlobo lwe-transport.
Siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamakampani azimeleyo. Ungathi lokho ukwenza kube ngcono yini? Kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa?
Well, lokho kwenza umuntu ube ngcono bavele sokulo hlupho olukhulu lokuthi besokuphumela apha enyuzini waphuma le manyuzipepeni. Kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona ukuthi amabhasi awezikolo angathwala abantu, amabhasi amakampani angathwala abantu, lokho besokuhlukuluza abantu kakhulu. Kodwa nxa sokuyukuthi lamapolisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikolo ezinamabhasi zingathwala, kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezele sokulobunzima sibi lobukhulu. Kodwa njalo esikunanzela amanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe. So engxela ukhona ongokunye obekufisa ukuthi ngakuya amapolisa bayakunanzelela babona ukuthi kulungisisa ukuthi laba bantu abalezimota ezithwala abantu amakhombi kumbe izimota ezihaywa ngabazali ngoba kulezi suku kulokudlangodlanga obukhulu abantu impilo yabantwana zasengozini. So abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibibathathi bahambise esikole bibalethe. Amapolisa ngawo umthetho la amapolisa bakunenzela khonokho imoto ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwala abantwana kwenzela into yabantwana zingabi sengozini ngoba eqinisweni imumomo weze uhambisa lapho nzima sibili kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa elilaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokuxotshwa ngumtshayeli wekhombi ngabomo eKwekwe. Iphephandaba linye lithi njalo uhulumente usethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 ezikolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bazali. Kunonkalaphele khona kukhuluma ijongi elihle. Bengifisa nje abazali bonke mhlawumbe onesifiso sokuthi inganakho mhlawumbe ingafunda. Ezikolweni abadala bathenga ama-Wi-Fi. Thengana ama-Wi-Fi esikolo, kube nama-Wi-Fi esikolo abantwana bekwazi ukuthi ba-access intanethi bayifunde nge-intanethi. Ngoba othisha abaselaleli into kuthiwa i-school feeding. I-school feeding saphela kudala kube i-new curriculum ka-2015. So sibuye sinake singabazali singakhali futhi ngothisha esithi namhlawumbe kune-strike abantwana basi. Internet, bavula amavideo, bavula iGoogle, bavule yonke indawo abazoyithola information, yonke information ikhona, ama syllabus wabakhona futhi akhona futhi nakwi internet ba download syllabus, bazogadwa syllabus. 4-5 abadala imali hlanganisa amakhanda, ithenga ama Wi-Fi, abantu bene bazokwazi ukuthi bafunde ukuthi yonke izikole ezikhona. Asingalindi uhulumeni kube neminyimizamo mhlawumbe siyenza. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Ngiyabonga. Kola uthi ukhulumende akathathe inyathelo ngendlela okwenzekayo lapho eGwanda. Amashopini asegcwele kakhulu, asekudale izigebenga, akusahambeki ebusuku. Abantu sebeganyulwa kokuphela, abantu othola bemile bethola amambodlela emalokitshini phakathi lapha, akusakhanyi ukuthi kuyini. Ngabe ukuthi umthetho wokuyo uvumela khonokho, sesithwele nzima, sicela uncedo osekile kakhulu kule ndawo. Siyakukhulisa sibili kodwa ayi sesithwele nzima nezigebeni ezikhambela abantu ngamabhendi ebusuku la. Indaba zokuthi abantu benza amashabhini athi uyahamba abantu bathola amambodlela bawomisa bakhuluma idoti bayakusetsha benza yonke into.
Andibonani, sanibona no-Studio 7. Sibonga uhlelo lwe-Studio 7 ukusinikeza ithuba lokuthi siphawule lapho esingabe sinathi sibona kungathi ahambi kahle khona. Ibizo lami nguThembeni, ngibuyesholosho la engibuya khona kodwa ngihlala ngise-South Africa. Isikhalo sami sinye nesikhalo abantu bakithi kwamthwakazi ukuthi ake bevuke emaqandeni, ngoba into abakhala ngayo ukuthi abantu basemathebeleni bancane banasemashonaleni. Awusho lutho loko, so usisho ukuthi ngoba sibancane sofanele sihlale sicindezelwe. Asiko isidingo sicindezelwe ngoba sibancane, ukuthi sibancane nge-population akusho lutho. Noma ukuthi uyayitholotshi kodwa uma kufuneka iy'mele, ifanele iy'mele abantu bakhona beziphilele. Kula sibalo sokuthi ifuna ukuba abantu abangaka ofanele beyizwe kubo. Uma kulaba abasacabanga ukuthi mhlawumbe ukubambana namashona uzobenzela ukuzobalethela ushintsho, mina ngibona ukuthi basashaye phansi. Ayikho into ezoshintsha, akuzuncenge umuntu ekucindezela wona kube wuwe omncangayo. Lo mncane lothi awucindezele kube kubuya ngemva kwakhe. Hayi, kona ngithi please ake bevuke lapho ake beyeke indaba yokuthi akubanjani, kubanjani, kubanjani wani. Kuzanyiwe yonke le minyaka yo-40 kanti 41 bekungazanywa lo, kanti bekuzanywa lokho. So please ake sicala ngene. Now nase MRP iyazama ukuthi abantu sizimele sizibuse, kodwa abantu bakithi bayakhala ngazo ukuthi bafunani. Sebawonakala uhlale ufuna ukubuswa, sinye isikhathi ufuna izimele. Noma kuthiwa ngime umuzi wami uwodwa ungaba yizwe lezimele, ulungile, ngizowona mina wami, fanele sifunde sizi-one. Xolise ukuba mude kuleyo ndawo, kodwa hhayi kubuhlungu lokukwenzakala kithi emathebelente. Nabantu bakhona ngase bevalekile emakhanda, sebehlala njalo befuna loku becela becela emashoneni ngazo ukuthi babanjani.
Bona sengona Studio 7 ngingalele ebizo lami Nthembeni kuletholosho ohlala ngiseGoli. Isicelo sami yesinye ngiphele ukuthi ngabe abantu siyabona ngendlela eyodwa nje efanayo ukuthi ukuzibusa kubalulekile sokwazi ukwenza indawo yethu ithuthuke. Konke ama-resources esinawo siwasebenzisa ukuthi ithuthukise indawo yethu, kodwa umuntu wekwesinye isifunda ayothuthukisa isifundo ngasusa kuwe bathathele kukhona ayothuthukisa kubo besiye kuloku siyibambezela ukuthi kuthiwa kuyabanjani. Asiba sizobambana phela masiphilazi sisodawo phele, kodwa kusho ukuthi asibambanayo siyabe sibambene nawo amashona lawo asicindezeleyo. Please lo myalezo ngathi ungafika endlekweni zakho.
Umthakazi omuhle mahlabezulu akithi mathebelele ndi kajeni lokhuluma ngithi mina phambili le duma ayidume mhlawumbe sizofika lapho esiya khona.
Studio 7 Bedbridge lapha ngifuna ukubuza lapha imali le school fees bathi yona i-400 ngomntwana, i-400 so i-400 leyi abantu uzuyithola ngapha, ngoba thina siyakwazi ukuthi avuke university leyo ukuthi abantwana babhadali lo nyaka, babhadala maybe next year. So siyamangala kuthiwa abantu bakhipha ama-400 iyo isemthethweni yini kumbe asikho? Ngiyabuza Bedbridge lapha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. izikolo zakwele South Sudan zivulwe ngomvulo ngemva kokuvalwa okomnyaka olenyanga ezimbili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu kwele Mexico izolo ngemva kokudilikelwa libholoho lesitimela. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uthi usesengeza inani leziphepheli ezizakwamukelwa lilizwe lakhe lonyaka lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 okulinani elabekwa ngumnumzana Donald Trump esangumongameli. UBiden uthi uhulumende wakhe uza kwamukela iziphepheli ezedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili 62,500 lonyaka. Uthi njalo ngomnyaka ozayo uza kweza inani leli liye ku-125,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwabokuza olwe-immigration luhlupha eMelika njalo lusehlukanisa abantu ngemibono. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into ebongekayo le ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaphuma from amazwe ongelanhlala kahle noma ama drug infested communities esibona njenge south of the border abavela emazwe njenge South America babuya lapha bebalekela zona lezi zinto, so ngithi hayi lokho kuzabanceda. Ngibona futhi ukuthi i-economy e-America has been brought up and created and led the world ngendaba ze-economics, ngendaba yama-foreigners or ama-refugees amaningi. Sibona lapho ngihlala khona e-Ohio in the fall, I think for the esikhathi esidlulileyo umongameli u-Trump esembusazweni, abalimi abaningi balahlekelwa izifuyo, the agricultural products anjengama berries lama strawberries ngoba kwakungela bantu abasebenza emasimini to pick up izinto zona lezo. So ukungezelela ama refugees lokho, it brings in a new workforce plus abantu abavela from different countries ukuncedisa yona iAmerica ukuthi ihlale ibe phambili, ngoba singakhangela ilizwe linjenge China, they don't have a problem for population ngoba abantu babo the billion plus, so i workforce yabo is readily available to produce izinto eziningi ukuthi labo babe phambili in terms of technology and economy.
Udaba lwe-immigration luqhubeka luhlupha elizweni. Ubona eluphatha njani uBiden njengoba sibona ukuthi amabandla lama-democracy lama-republicans ehlukene phakathi ngalolu daba?
Into leyi immigration esiyikhulumayo ekade ikhuluma ngama-presidents from Bill Clinton, George Bush, Obama, lakathesi uJoe Biden, sibona ukuthi in 1986 Ronald Reagan was the last president in America ukufaka yona i-blanket immigration bill eyaletha abantu abaningi ababengenanhlala kahle ukuthi babe le privilege to be path to citizenship. So mbona mina kathesi umnumzana Biden ngathiwa sokule obstacle ama-senator, ngoba siyabona ukuthi ama-republicans lama-democrats bonke bale 50-50 senators. So kulo senator lo ovele West Virginia othiwa ngu-Joe Manchin, siyabona ukuthi ukucabanga kwakhe kungathiwa is more aligning nama-republicans, so yikho kusungathiwa sokuhlupha khona. But mina mbona ngathiwa umnumzana Biden by the fall this year kuyabe sekule immigration bill ele blanket amnesty for ama-immigrants amaningi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lisola leMDC ngokupasisa ukuguqula kwesisekelo sombuso welizwe kudalele Senate izolo lincedisana lamalunga ezanu PF. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelela inguquko ngoba iyawathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.